bale ama agenda zabo acachileyo esiwaziyo ukuthi bancetsana labo Britain amazwe abo ukuthi basincindezele baloko sibuhlungu ngokuthathelwa umhlaba abakwenziwayo enguhulumende weZimbabwe ngokunjalo abantu weZimbabwe sibefuna ke sonke isikhathi behlale be kanti ama human rights wona ngoma qalisela kabi ukumezwa mina nhlala mbuza khona human rights kanti ngesikhathi sekugura wundi babe ngapha makhiwa la haye ngapha makhiwa ama Americans la haye ngapha ngesikhathi sasadlulayo ngesikhathi sombhuqazwe namhla bekunqabe ukukhuluma ukuthi human rights kwaba uyazi laba abantu uyatshela ukuthi lapho bazicebela khona ukuthi bevele bagangile kakhulu.
Ithi iMelika abahlukuluzwa kakhulu baguqela abenhlanganiso ezizimeleyo, abenhlanganiso zezisebenzi, abamabandla aphikisayo, abalwisa inkohlakalo kanye lezitabane. Ungathini ngalokho?
Mana ngeke ngithi mina kuwe nxa ngikhangela ngibona bona abayibo abathunywayo yibo bona amakhiwa la ukuthi babamele ngapha besenza izinto zabo khona kuzathi nxa sebebotshwa ngohulumende bese kuthiwa ama human rights babethunyiwe ngabantu abathunywayo abanye bakhona singababala nje sibalandi besebenza la ama opposition parties yiko okusegcekeni khona ukuthi yiko kwenziwayo bala bantu babo lapha basebenzisayo ukuthi bangcolise uhulumende wethu. Ngokunjalo singakhangela izinto zonke zeneza ozibalayo konke lezi tabani zeneza izitabani kanti vele khona eZimbabwe ziyabalwa yini izitabani izitabani uyabotshwa phela izitabane ziyabotshwa lapha kula akuvunyelwa khonoko elizweni lethu leZimbabwe. Isekelo sombuso wethu sithi vele akukho akumelanga kube khona ubuthakathi bona obunjengalokho. So amakhiwa la afuna ukusilethela ubuthakathi babona obunjengalokho ukuthi into zezitabane bese sithina sesivumelana lakho ngenxa yokuthi bona bayakwamukela khonokwana into yabo lembi kangaka elihlazo kangaka. Thina vele ukuthi sikhulumela ngakho nje kulihlazo vele ukuthi sikhulume ngakho. Ngokunjalo nxa besenza khona kubabotshwa bamele babotshwe bonke bona ababaliswayo bonke bonabo ngabantu abayephula imithetho abamele babamele isandla somthetho sibafinyelele. IZimbabwe ilizwe lomthetho yalo njalo abantu abayephula imithetho bayajeziswa. IZimbabwe ilizwe lomthetho yabantu abaphula imithetho bayajeziswa kuleli lizwe.